Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 23 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zaphu zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba namuhla uhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho.
Inhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube ludlwangudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election.
Izakhamuzi zakwaBulawayo zithi azivumelani lenyathelo likahulumende elokubamba amakhansili wonke elizweni jikelele ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitsha umlilo kwele Belarus.
Umbiko lolo oyedulwe lugada le-local government uphikisana nesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils bezingathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele ezifuna ukukwenza.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olwe-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekelele ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe.
I-220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama-international arrivals increase first 4 months. So kuyadengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle, ilizwe elilokuthula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zaphu zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba kwaBulawayo lamuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho. Lolu hlelo luqoqwe ngumanyano wamakholwa othiwa Churches Convergence on Conflict and Peace. Lolu hlelo luyaqala ekuseni ngehola lethumi esontweni yeChurch of Christ bese kufolwa ngezidalada. Abaqoqa lomkhankaso bathi amapholisa aseyazisiwe. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zamabandla wonke la akuma umbuthano lo yehlule. Kodwa sixoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo umfundisi Kevin Tony Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube ludlwangudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election. Lanxa sihlalisene singama-political parties sifisa ukuthi sibe ndawonye sizwanane, sehlukane ngemibono lama ethu, sehlukane ngokuthi mina ngiwebandla elithile, kodwa kungasifikisi esikhathini sokuthi singavumeli ukuthi abanye bephile phakathi kwethu. Yikho kusenza senze lowo mcimbi ukuthi phakathi kwemakhulu kuba mzilikazi kube nalokhu ukuthula lokwamukelana ngalokhu esiyikho khona, siphilisane ngokuthula okungelamsindo.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini elizaba likutshela uZulu lapho eliyaba likhuluma khona?
Esiyaba sikutshela uZulu yikuthi asibeni ngabantu abaphilisana kuhle, sibe ngabantu abavumayo lokwamukela ukuthi kasiboni ngeso linye, sibe ngabantu abavumayo ukuthi ivele ingqondo zabantu zehlukene. Okuhle noma singaxoxisana sizama ukuqondisana sibonisana sikwenze ngokuthula singelakho udlangudlwangu. Okwesibili esifisa ukuthi esiyabe sikulayela abantu lokukutshengisa abantu yikuthi lawa ama-political parties esiyabe silawo bayebetshengisa ukuthi bazimise bazimisele ukuthi kungabi khona ukulwa phakathi kwabo lanxa kufika isikhathi lesi esokuthi sokusiyancintiswana ekhethweni. Umlayezelo okhona kakhulu omunye ngokuthi abatsha masingavumi ukuthi sisetshenziswe ukwenza udlame phakathi kwesigaba sakithi. Ama-political parties abantu abazabuya isikhangelele kube ukuthi kuzaba labatsha abazabe bekhona kulabadala abakhona. Abatsha labo yibe sizabe sikhangelele kibo ukuthi yibo abazabe bekhuluma umlayezelo leyo esizaba sikhuluma ngayo. Sifisa kube yibo abakhulumayo kwenza ukuthi abanye abatsha laba labo bebone kibo. Yiyo inhloso yethu.
Alilayo yini injongo yokuthi liyenze uhlelo lolu lube ngolwenzwa ilizwe lonke jikelele?
Sikhangelele ukuthi singakwenza lapha emakhokhoba mzilikazi. Sikhangelele ukuthi imphumela yakhona isabalale siya kwamanye amawadi khona lapha kobulawayo. Ngokunjalo ke sesikhangelele ukuthi abanye labo bazafunda lokhu esikwenzayo kulolu uhlelo le-CCCP. Njengoba iZCA isikhona kuma province wonke, sithemba abanye labo abafundileyo abakhona ngala bangama peace ambassador baza kuthatha lokhu bekusebenzise. Mhlawumbe kungikho okungasiza elizwe lethu ngoba yikho sokukhangelekile ukuthi thina abantu esingaphansi ngapha siqale thina ukutshengisa ukuthula kwenzela ukuthi singaqegwa ngabanye abantu.
Alo ke ngumfundisi Kevin Tony Mpofu obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ayivumelani lenyathelo likamphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo elokubamba amakhansili ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitha umlilo kwele Belarus ngoba uhulumende ethethe isinqumo lesi engakhulumisananga labo manisipala. Umoyo ubhalele amakhansili amadolobho wonke elizwe ewazisa ukuthi kumele enze lokhu elandela isivumelwano esalotshelwana phakathi kukahulumende weZimbabwe lowe Belarus. Uthi imota eyodwa ibiza imali ephose ingene kungxenye yesigidi samadola eMelika, US$464,000. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveza ukuba imota lezi zilentengo ephansi kakhulu kulaleyo ekhulunywa ngumoyo ngoba zingatholakala ngamadola aphansi kwekhulu elilodwa, $90,000 imota inye. Imoyo uthi amakhansili kumele asebenzise imali ayiphiwa nguhulumende phansi kohlelo lwe-devolution. Kodwa amakhansili athi kumele avunyelwe ukuzidingela imoto zomlilo ezibiza imali ephansi ngoba le ekhulunywa nguhulumende iningi kakhulu. UZulu laye uthi okwenziwa nguhulumende lokhu kungani kulenkohlakalo phakathi. Umanisipala weHarare uthi uzaphikisa umlayo kaMoyo lo emthethwandaba. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Umbiko lo owethulwe lugatsha lwe-local government uphikisana lesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils kumbe singathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele ezifuna ukukwenza. Bangaxoxisana lohulumende besingathi i-central government kuphela nxa kuyikuthi kulokunye abakudinga khona ngale. Kodwa ke-devolution ibeka sobala ukuthi amandla ezabelweni, amandla ezigabeni, amandla ebantwini. Kodwa nxa sokubuya imbiko yokuthi kumele benze lokhu bengazange babuzwe batsho bona abakutshoyo khonokhuyana akusahambelani lokulotshwe kusekelo sombuso ngoba nxa sikhuluma nge-devolution sikhuluma ukuthi izabelo kumbe izigaba kumele zibe lamandla okuzicabangela lokuzenzela ezifisa ukuthi zikwenze ongathuthukisa izimpilo zabantu.
Lina njengenhlanganiso emela izakhamizi lifisa ukuthi luphathwe njani kahle kahle lolu daba?
Kumele kwenzakale ukuthi ama councils kumele anikwe ithuba lokuthi wona azicabangela afuna ukukwenza. Nxa kuyikuthi uhulumende ufuna ukuthi izimotors zokucitha imlilo zibe zinengi kuma councils achiyeneyo, ngathi ukuthi ama councils ona kadinga ama quotation alezo zimota, njalo bona ama councils asezazikhethele ukuthi afuna ukuthenga ngapi lezo zimota. Kulokuthi bahle batshele le price ukuthi imotors zakho zabe zizimali engaka khona. Kana ke ikho kudala ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa, ngoba yena lo hamba wakwenza i quotation anga consult ama councilors ngoba ama councils achiyeneyo ukwenze njani, because nxa sikhuluma ngedevolution sithi amandla ebantwini, amandla ezigabeni, izigaba lezo eziyabe zizwe ezivumileyo iziphi, nxa kuyikuthi ama-councils lawa athi kakwazi ukuthi kuhambe njani. Yena lowo selamandla okuthi anqumele ilizwe lonke ehlezi kwenye indawo ekhatshana khonale ukuthatha ngaphi khonoko. So yikho esikusolayo khona ukuthi kathi bakwenza njani, ngoba sikhangela ukuthi ilizwe kade selibe selisondela ku-full implementation of i-devolution, kodwa nxa lokhu centralize izinto zonke, then njengeZimbabwe kasiyindawo.
Udaba lokuvalwa kwamanzi ikhansili ngoba isithi asesilela emadamu oluqale kumalanga asanda kwedlula, luhamba njani lona kulezi nsuku?
Uhlelo lokuvalwa kwamanzi ibulala sithi khansili kwamahola amabili lane kusiya ngokuthi lokuthi yiliphi luqalisile ke kuvika ephelileyo. Esikunanzela kakhulu ukuthi ukuvala sibili balandela iskeju sakhona, kodwa nxa sokumele bavule abasalandeli isikhathi okumele bavule ngaso. Uzafika ukuthi engxa yamanzi kwezindawo azafika after 12 hours or kwezindawo azafika after 20 hours kusiya ngokuthi bangaphi komango. Ngokukhala ke yikho esingantwa siyakusola thina njengezakhamizi ukuthi nxa kumele amanzi avulwe ekuseni mbe ngo-7:30 kavulwe ngo-7:30, hatshi ukuthi abantu baze bayithola amanzi ntambama songama-8 songama-9. Khonokhana ke kwenza ukuthi izinto zingahambi kuhle ezindlini zabantu, ngenxa yokuthi umuntu uyabe planile ukuthi ngizabe ngingela amanzi okwesikhathi esingaka sithi water shedding for 24 hours. So nxa kuyikuthi-ke asevulwa kavulwe ngesikhathi ukuze abantu benelise ukuthi baplane kuhle kungaze kwagcina sokusiba lezi ngcekezi ezindlini ezishiyeshiyeneyo, khonokhana kungagcina kubangela ukuthi kube lokhu memetheka kwemikhuhlane egoqela okholera leminye nje ebangelwa ukuswelakala kwamanzi.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo. Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe le-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekeleli ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe. Kungxoxo le-Studio 7 umnumzana Ndlovu uthi inani labahlali beZimbabwe abavakatshela endaweni zokuzithokozisa elizweni lalo liyakhuphuka ngenxa yenhlelo zikahulumende lezamankampani ezokuhuga abantu ukuthi bethekelele lezindawo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube losithandekile mhlanga weStudio 7.
Ngiyathuthiseka ngalapho esesikhona nasikhangela iminyaka emibili leyana ezidlileyo lalapho esesikhona khathesi abantu asebebuyile bezithola khathesi ama-figures akhona sile nesikhiwa to more than 220% increase sikhangela i-first quarter. In fact, first 4 months izomnyaka, inyanga ezine ezomnyaka from uZibandlela kuya kumabanga kutshengisa ukuthi labantu abaningi asebebuya, kodwa besukuthi ngabe kuyedlula napho. Sikhangela njalo nxathi siya kumahotele yethu bathi bona i-occupancy yabo average ku-60% kusiya phezulu. It is very good, kuhle kakhulu lokho, kutshengisa nje ukuthi silokuthi ivula. Engikuthanda kakhulu ukuthi lokuvakatshela kwezindawo zakithi nabantu bakithi sokusezingeni eliphezulu. I-COVID yasifundisa khonokho ukuthi sikhuthaze abantu bakithi ukuthi bevakatshe, njalo labantu bama-tourism facilities kugoqela amahotela lezinye indawo sebekwazi ukuthi babe lama-discount avela aqondane labantu ama-locals ama-Zimbabwe. Nathi singuhulumende sinama-special rebate aqondana labantu beZimbabwe, i-domestic tourism, sile waiver ye-VAT abangayibhadaliyo. Bona ngani lapho siya khona, sivele thina sijale ukuba le strong third and fourth quarter. na inavuyanga se survivor umkhando lowo lapho siya khona itourism yethu izaphenduka endizaphendula isezingeni eliphezulu
aya abemzini ke ukukhona yini okunye okungabahuga lingathuma umoya elizwe umi kuhle kwezomnotho kumi kuhle ukuthi bengeza ngabuningi ba
220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama international arrivals increase since 4 months so kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle ilizwe elilokuthula siyathule nje thina abantu siliphambanise ngokubona ngani kuyasinceda ukukhuluma kuze ngelizwe lethu ilizwe elihle kakhulu na ngike ngaba sesidem two weeks ago ngithi abantu ababekhuluma nje ngokuthi iZimbabwe injani besithi sebezama ukuba la le mthimba yabantu abazabuya bezovakashe njengoba sekuvuliwe kanje iningi labo limelele ukuthi singena kusama ngo-August laphana sile-advantage yokuthi i-product yethu yilizwe lethu i-product yethu ngabantu abalobuntu abantu abathanda izethekeli yikho esifuna ukukusebenzisa kakhulu ukuthi sinyuse abantu bebuye lapha ngobuningi babo ngibona ngani leZTA besizama nje ukuthi siyiqinise kumaviki adlulileyo ma ubonile ngibhodi entsha kulo CEO omutsha ozasebenza la ebalithini elivele ikhona ngibona ngani inzamo yokuthi silethe abantu bezovakasha lapha hhayi isezingeni eliphezulu njalo sidala ubudlelwano obuseduze kakhulu ne-private sector ukuze imizamo yabo lemizamo kahulumende incedisane ekuthini ilethe abantu bezovakathela ilizwe la ngibona ngani kuningi elizabe likuza sesiku-full gear ngoba sekuphumile ku-COVID mina ngaba lo mnyama ngoba ngele nyanga ezinhlanu ngibe nguminister we-tourism i-COVID yahle yangena kwabuya ama-lockdown for 2 years bezesifokhasa kakhulu laphana kodwa sesithe thina kuthi siyisikhathi esihle ukuthi siplane sibone ukuthi how do we recover better silivisela njani i-tourism yethu ukuthi ibe sezingene edlula lapho eke yaba khona nxasibala siyala ukukhangela u-2018 njengomnyaka esathola abantu abaningi kakhulu khona sifuna ukuthi sedlule khona lapho ukuze abantu ngendlela abancoma ngayo ilizwe leli sibona nganasikhathi sifike ku-full potential yethu
Alo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe obexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezaya kweleTurkey ukuyadinga umsebenzi esezenzwe izigqili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yencingo e-Econet iyaxolisa ukucitsha kwamagagasi ayo izolo emini. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi abahleli nelisakazela umsakazi omuhle lithando kwami kokufa. Kimi nigama-ke ngibonisa ngilapha-ke kwele Botswana. Eyi abakwethu siphila nzima bakithi, kodwa ngigqugquzela bonke nje ontanga ukuthi-ke singahamba nje siyevota, sirejistele ukuvota ukuthi nje mafikawo umnyaka ozayo 2023 bantu. Yeyi hluphekile lapho esikhona, siphila njengenyamazana bakithi, lokuthi ngasibuqudi ya kunzima. Kube le zanu le nyamazana leyizanu le ezibizwa ukuthi isili yona 2023 azizoyibonisa sambeni sibili siyevota.
Salibonani, salibonani baka Studio 7 lenjani lonke nje. Siyabonga umusa wenu olisilethela indaba zeZimbabwe ezimnandi kangaka. Yami ngithanda nje ukuthi ngisho ukuthi bakithi kumele sakhulayo ake lizame lihambe bakithi ekuvoteni, senivota sizame nini sikhiphe nini uduko lolu lokwe ngumkhuhlane, umkhuhlane sibili lawa ngazi ukuthi ungaba umhlobo bani ngoba ngazi ingayi-COVID sidinga sithi kumbe hayi COVID ingcono ngoba nanku sivikeleke le imilumbu esikiwo sithwele nzima kakhulu khangelani ukuthi izani ibulala njani abantu hambe kuyini konke ukufa kwamalunga esisisiwo okubuhlungu okuzwisa ubuhlungu kangaka asihambe asisukumeni izihlobo zethu sisukumeni ngobuningi bethu sihambenini siyevota uNkulunkulu ngenela ngenela ngalumbuso wezano ekho okhona siyacela uNkulunkulu siguqa phambi kobuso wakho silokhu sicela siyacela Nkosi Nkosi ngenela ngalumbuso omubi kangaka Nkosi ngenela ngenela baba siyabonga ngiyabonga kini lonke ungani lingayivuli umlayezo wami lo ngabe uzwa bewuzwa bezano ukuthi sithwele nzima izihlobo sithwele nzima
salibonani salibonani kusudio 7 njani hayi sesiza ngani siyalihlupha shemo ngoba singeke sithule ngoba hayi sekukhathale besisacela ukuthi lingasisiza yini bakithi hayi elingasithembisa ngakho sicela ukwazi ukuthi baye madoda asifuna ukuya ekhaya labantu bayahlupheka abantu bayahlupheka iqiniso lonke abantu bayahlupheka and sesisacina siyibeka ku-702 istation esibroadcasta lapha e-South Africa ukuthi labo bangasi bazame ukusicelela anybody ama well wishers angakhona ukusisiza ngale ndaba yethu ngoba hey abantu bacela ukuya ekhaya ya intoka sama ngakade ya asilandaba lokuthi siyaphika siphila kanjani kodwa nje sesifunde izinto eziningi siyakhona ukuthi basebenza khona ke sikufundile ukuthi siphile ya hayi siyacela siyacela ngeke sisize yini ngoba na le transport cost la isiza kuphuka kanje abantu abangeke bakhone ngizana sizifona ukuthi bakhophele impahla yabo abanayo baphinde bakhokhele lokuya emakhaya I'm sure bangakhona ukuzisiza ngento yokuthi impahla yabo sihambe kodwa bona bafuna ukuhamba abantu bafuna siyabo
salibonani salibonani ma-studio mahle salibona kustudio esihle elisinika indawo ezimnandi lonke siyalibingelela elisebenza emsakazweni westudio hayi bemfuna ukuphendula lomfana wasebhinga lowo yena othi izali imenzele okuhle yes of course yena ingamenzela okuhle ngoba uyavuma ngoba udla yedwa musi udla yedwa akadli labanye abantu ngoba nangomunye wake ube ebhinga semphendule manje yabo siyasazi sidonga yathi lami ngiphuma ebhinga nje ngikhuluma kanje ngisele upali ku-district ngiyayazi ibhinga yonke le so yena-ke besidla kuzanu njengoba nje siyabazi abantu abadla kuzanu njengabogawule sabantu badla kuzanu nawo siyabazi abantu abadla kuzanu vela asozebelahle into abadla kuyo musi ngoba noma isiyasibhobokile mayedlela kiso ngesakhe musi masitudio amahle ngiyabingelela kini lonke embingelela amazimbabweni wonke ahluphekayo lahleli kahle njengabezanu so ngicela wakhipha ama-records ami bantu anisawezwa manje anisawakhuphe emoyeni anisawezwa noma ngifaka umbono anisawezwa ngangifake kagawule lapha lo chuma lapho ukuthi bona njengoba bemele izanu behamandebele nje kumbe amashona abadle kuhle bangathi nje ngikhuphu besesilela phansi ngoba lathi funa ukudla njengabo athe sisemazweni siyahlupheka siyazizwa ni bayakhala ngapha asebutswana yabona ziningi into abakhala ngazo abantu kodwa bona basutha ngoba mhlabayi-500 abadlayo abantu bezimbabwe khona lapha abasutha kahle kahle abangakhali the rest yakhala siyacela studio 7 bantu isikhiphele imibono yonke siyifaka kini kumbe kube izinews kwelinye ilanga ukuze izanu i-understande ngoba bantu bezanu baqamba amanga always baqamba amanga always siyabazi baqamba amanga siyabona
ye mpingelele laphana ku-studio 7 izimbabwe yok lapha mina ngithanda ukupolitika baba wena owenhlanzi lo wasebhinga lesikephe sakho esenhlanzi wena ma ubona ukuthi wena uyathiya inhlanzi zakho waphiwa isikephe sayidingako zama ukucabangela abantu bonke abaseZimbabwe umhlaba wonke ukuthi wonke abaseZimbabwe izimbabwe yonke nje obuyibona igcwele umhlaba wonke sisemazweni uyabona wena ukusesitshela indaba zenhlanzi ukuthi wena abantu abafuni ukucabanga abesisi wathi uyabona zama ukucabanga nje ma uza kuphawula kukho ustudio sephawula izinto ezilengqondo ungasitsheli ngenhlanzi
yesalubonani studio 7 kwindawo zonke lapha elikhona hhayi lami ngidinke ngikhulume njengoba namhla ngiphendula lindoda engizuyikhulume ekuseni itiyoni ibuzo ukuthi manje njengoba ma ngabe kuthi uchamiso sengawina laba abantu abasemapulazini abahlala emapulazini bangayenziwayo hhayi laphana ndoda mina ngizawuphendula kwelami isayidi ngendlela engibona ngayo laba abantu abasemapulazini ngibona ngani bona abantu ababafakayo yibo fanele ukuthi bebuze bona ukuthi beyenze njani ngoba lalawo mapulazi ngalabana abantu babehlala kaniphile ngabafaka inkomo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhulume ukuthi into le yinto nje isikhatshana abantu bengayakhi lina laqhubeka liyakhe emapulazini ngala ihlakaniphile ngalafaka inkomo zenu kadesi ngaliyabe lilokhe livusa ilizwe lenza inyama lithengisa kulokuyakhe imikhukhu phakathi emapulazini into ezingakhanyiwe
salibonani balaleli be-studio 7, salibonani isebenzi ye-studio 7. Sokuseni ngiyalungelela lo ngithi uhlupho olukhona kuleli lizwe ngike luphele, futhi nxa amalungelo abantu ayephulwa uhulumende kavumi. Bebekhuluma ezinye izinto eziyizitori ezifaka ku-studio 7 ezingayenzakaliyo eZimbabwe. Kwathiwa lo nyaka akula muntu ozasale ngelabhethi kuleli lizwe, kwathiwa futhi amabhethi layo abengelambuso. Mina ngivele eKZN bengiye kumabhethi, bafika bathi bona kangiyedinga unina womntwana eGoli. Mina eGoli angikwazi, lakho koZulu khonapho ke kwanina womntwana angikwazi. Indoda lusekhulile le-22 years ukuthi asebenze kunzima ngoba engelazithuba. So ukuthi kuncedise kanjani uhulumende kavuma ukuthi umuntu okhulisa umuntu nguye umzali womuntu. Nxa umntwana ekhuliswe ngumama, umama kamthathisi. Nxa umntwana ekhuliswe ngubaba, ubaba kamthathisi. Ngoba kuyabe kule sizathu sokuthi wayekhuliswa ngubaba umama. Nxa umama akhe sethethwe ngomunye umuntu ukuthi ulande umuntu egumeni lakhe, uyabe usiyamhlukuluza. Angasuka athi indoda yakhe le South Africa abuye lapha eZimbabwe, kuyabe kulungile yini? Ngitsho ukuthi uhulumende kakubone khonokho akulungisisa futhi akuqondisa, akubone njengendlela eqondileyo. Labantu abasebenzayo nxa bekhala nsuku zonke ama-civil servants bede hayi hayi ngemali, uhulumende kavuma. Lathi sinje njengama-farmers ngama-civil servants, watetshela amazwi amanga wathi ama-farmers nama-miners bazabhatala okufana naye, half bond half use. Kodwa thina njengama-farmers asikaze sithole lutho till today ngikhuluma, asikaze. Lama-use akhona nala ama-bond akhona asikaze siwabone, siyabe sinikwa ama-figures futhi siwanikwa muva kwesikhathi esephelile. Ngoba nxa ngingafaka amabeli ngithathe 4 months, kungathiwa hayi ibhondi liyawa uyala, kodwa ibhondi liyawa badala. Sinikwa ama-100 abesengama-6 rand, kambe uyakulima amabeli anganani, wathengisa nge-6 rand. Uhulumende kalungisisa amabhudala njalo. Uhulumende wezana uyakwazi lapha akhiya khona imali yelizwe, uyakwazi futhi okungenzeka ukuthi imali ingene elizweni, kodwa ngenxa yokuthi nje bafuna izitulo lokuncindezela abanye abantu abake basikhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Okwezemelika, uMongameli Joe Biden usehlise umthelo wamafutha ezimota ukwenzela ukuthi uZulu athenge lawa mafutha ngentengo ephansi. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla ikhwela mahlayana ezitolo. Akesizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Dan Moyo ecubungula lingxoxo.
Ukukhuphuka kwentengo into engingathi iaffecta wonke umuntu regardless of ibala ukuthi umuntu omnyama noma ungumlungu. And masikhangela izinto ezenze ukubana intengo zikhuphuke ngendlela ezikhuphuke ngakhona, angiboni ukuthi iblame ingaba ku-Joe Biden, ngoba izinto ezenzekeleyo ukuthi size sifike lapho akusuye owenza ukuthi zenzeke. Okokuqala, kule 2 years ye-COVID esiphuma kiyo manje, engingathi ilokhu ikhona ngoba njalo silokhu esisizwa amavarianti. Siyabona endaweni esifana lapho China kulokhu kusiba lama-lockdown, so izinto ezinjalo zonke ziya-affecta i-supply. So kule supply chain problem ekhona, ngoba izinto eziningi ezisetshenziswa ngabantu lana ziproduswa e-China, and therefore ma kuthi e-China kulama-lockdown izinto eziningi azihambi ngendlela. So kule shortage, ma sikhangela i-economics ikhuluma nge-demand and supply. So ma kule shortage ezinto i-supply mayishota, intengo ziyakhuphuka. Ukukhuphuka especially sengingathi i-petrol, i-fuel yinto vele ehlupha kakhulu, ngoba i-affecta izinto eziningi. Ngoba once i-fuel ingakhuphuka, lezinye izinto lazo ziyaqala ukukhuphuka, ngoba i-transport iyabe isikhuphukile. So ama-companies afake i-markup yawo entengweni yezinto, baswa isibona izinto zikhuphuka.
Manje ngokubona kwakho, singabona na ilizwe leMelika siba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe, ukuthi abantu bayagcina bedubeka lokwani okunga ubona kusenzakala yini?
Cha, angiboni mina kusenzakala lokho, ngoba i-America ilomnotho omkhulu kabi, i-number one economy umhlaba wonke jikelele. Nje njalo siyabona ukuthi i-dollar, i-currency yabo ilokhu inyuka isiba stronger and stronger, even though izinto zingamanga kahle. So angiboni mina i-America ingawa ize ifike ezingeni lamazwe ahluphekayo. Yes, kuzoba lobunzima esibubonayo ngokukhuphuka kwezinto, kodwa masikhangela i-unemployment rate ilokhu iphansi kubo 3.6%. Imisebenzi minengi nje, abantu yibo nje abanye abavilaphayo ukuthi badinga imisebenzi. So angiboni ukuthi iAmerica singayifananisa lamanye amazwe okuhlutshekwa khona ngoba ama-institutions ayo aqinile, ama-monetary policies abo, lama-fiscal policies abo, bayakwazi ukuthi bakontrole ukukhuphuka kwezinto. Njalo futhi bayemake sure ukuthi imisebenzi ilokhe isiba khona, abantu bakwazi ukusebenza, bakwazi ukuzibhekela. So hayi, iAmerica singayicabangeli ukuthi ingaziwe izifike kuzinga lama-countries la esiwabonayo ukudutshekwa khona.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ucubungulayo izombusazo ebesixoxela ecingweni eseVirginia ngapha kwele Melika. Hayi, zulukandaba, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change kunye leZAPU zizafola ezitaladeni eMakhokhova. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.